Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ungaba ngwesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elebandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo. Uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo.
Umanyano we-United Nations uzosole ukubhubha kwentombazana eliminyaka elithumi lane 14 iyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele.
IBhayibheli likubeka ngusombalala lithi nxa emncane lithi intombazana, kodwa ke iningi bonke ngomama.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi liza kupha asebekhulile uncedo lokudla namuhla.
Kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023, into ayibhalayo emaphepheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamatshumi ayisikhombisa lane 74 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo ngasikhathi sinye. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 437 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abangamatshumi amahlanu lanye 51. Wesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elibandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero status. Ngwenya ube leminyaka edlula amatshumi ayithoba minwembili 86. Ungwenya walimala ngomnyaka ka-1977 kuze kudubuke ibhomba elabulala owayengumholi wevuyo lezibra kwele Zambia umnumzana Jason Ziyaphaphamoyo. Ngomnyaka ka-1960 Ungwenya ngomunye wabasungula ibandla le-National Democratic Party kuze kuvalwe ibandla le-ANC nguhulumende wabelungu. Ngomnyaka ka-1980 Ungwenya wakhethwa ukumela isigaba seBulawayo edale lephalamende waba ngumsekeli kamphathintambo wezisebenzi. Akukaziwa ukuthi uzabekwa na eHarare kumbe nini. Sixoxe nolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IZANU libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke, laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likaZapho. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulwela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebe sebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisikho ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kumbeni ngokufuza uphakulule. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalweli ukuthi edleni, ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge. Kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima. Abantu uma usebenzile bayakwazi, zikuthulele baza kukhuluma.
Ungasitshela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala kaze kwenziwe lokhu owayengumongameli wayengakwenzi? Kungakutshengisa
ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho. Kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowu osembusweni kathesi labanye bakhe bazama ukunyutraliza nokupacifya abanye ababe ngabalweli benkululeko ukuthi bezibone be-recognized. But ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo enzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-ona leyi. Kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi one unkosikazi wakhe wasebuye kucatshisile ngokufuna ukuthi ethini u-ona abantu abachiyeshiyeneyo. So kukabili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya nokunyutraliza abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo. Kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibheju likaZulu. Kunjalo nje namuhla likhefu lokunanza abalwa impi yenkululeko eleNational Heroes Day. Kulombuthano ozenzelwa emathuneni eHeroes Acre eHarare ozangenwa ngabantu abangedluli amakhulu amabili ngenxa yokwesabela ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Lumbuthano uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Imbiko kaMnangagwa izabalwa kuzigaba zonke zelizwe. Umanyano we-United Nations ususole ukubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumi lane eyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele. UMemory Machaya wayengukholo lwesipostoli wabhubha ngenyanga edluleyo ekhulelwe kodwa eleminyaka elitshumi lane. Umanyano we-United Nations uthi inani labantwana abangamantombazana abayendiswayo bebancane kakhulu liya liqansa ngesiqubu esethusayo. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni, angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa. Kangibuboni, kakukho ngokwazi kwami, ngoba bonke omama kumbe abesifazane abaseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane, kodwa-ke iningi bonke ngomama. Hayi, eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba levesi sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda. Ngobana umendo ngowabo mama babesifazane asebekhulile asebesazi ukuthi kanti vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukubana abantwana ukuthiwa bayendiswa kuthiwa babe bephuthiwe indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola khonoko ukubona njani
into enhle ikuthi vele kuthiwa liphupho siyakwazi ukuphupha kwesikhathi kuwumana nje kanti njalo into ebuhlungu ngephupho akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngibonile ngilizwile ngiyalazi kwakuphuphile ukuphupha kunga umuntu angaphupha ekhangele ukuthi uyawumana ngisho abantu bangaze babe babili omunye aphuphe ngakho ungakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphuphene ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo bethathela ukuthi abaprofeti basendulo ngokuthiwa babephupha babebona imibono bayibhale phansi laba abaphuphi bayawumana bahamba lomoya omubi akulanto enjalo ikakhulu ngapha ngithi esintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akwaphupha wathi mphupha umfazi womuntu ikuganga ikuxhwala ikuswela nje ubuntu ikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile sebapha ukungena lezinye iinkonzo ezizikhanyelayo ukuthi kakula lutho la izinkonzo zezigebengu izinkonzo zabathakathi ziinkonzo zabobhinya bazangixolela abangaphathe kuhle ngalokhu kodwa eqinisweni yikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane bheda elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo abe sesithi uphuphile kakulanto enjalo vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini esazisibe ababephupha yilaba belapha labo babengaphupha umuntu babengaphupha isemkhulu umugogo wakhe ephupha lezihlahla ezincedisa abantu labo yibe esikwazi ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ibandla leMDC Alliance lithi liza kupha asebekhulile bakobulawayo uncedo lokudla. Ngomnyaka ophelileyo leli bandla waphathisa asebekhulile laba. Sixoxe nesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller meal lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abaningi ukuthi besebenze ivalela abantu abaningi amathubo ukuthi bethole into esizayo empilweni so kusasa umlando wethu ngumlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu so abadala sesibatshelile babe silindile kulezo ndawo esibatshele zona
likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho
hayi izanu vele yazi ukuthi ayithandi khetho izanu yazi ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nzita ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu so awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathandabuza ukuthi ekhini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ezanu-PF ethiwa yiLacoste so ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba into elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste so siubona thina ukuthi sebegcile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho oduzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnankagwa abayalelwa ukubuthana abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana indlela abantu abahamba ngayo ngezimoto emgwaqweni kuyenza ukuthi
kube lula ukuthi iCovid-19 leyo imemetheke. Uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu beMDC. So kutshengisa ukuthi nxa bengavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba iMDC Alliance, kuyabe kungasonto ukuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.
Umnumzana Sweden Chirotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liya lisehla. Leli phephandaba lithi ngakwelinye icele inani labahlatshwa ijekiseni yeCovid-19 liyaqansa. Iphephandaba lobulembu beinternet eleNews Hope lelodaba lokuthi owayengumongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi uza kupha inkomo ngamunye walabo abakade bemele ilizwe emdlalweni wokugijima kuma-Olympics eTokyo 2020. Bane abazaphiwa lezinkomo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, hayi ngithemba siyaphila bantu benkosi, njalo siyananzelela impilo esiphila kuyo kulezi nsuku. Sizikeleni bakithi kuko konke okuhlangane lobhubhane lolugciwane leCovid, ngoba bakithi hayi liyabulala bantu. Hayi sesikhanyelwe isihlobo mpela, hayi kansi phezulu mpela, lizembelela lekhulunywa eBhayibhilini ukuthi ngona hayi liyagawula. Hayi for sure ke, hayi sesilibona ke manje ligawula lelizembe. Ngokunjalo ke hayi akulalutho bantu benkosi, nami nje ngizathi ukuphawula kancane nje khona lapho. Ye ngiyengizwe litshela abantu lithi khona bengathumeli imiyalezo ephehla izondalo, imiyalezo ethukanayo. Ngicishe ngi-understand, cishe ngizwisise ukuthi lizama ukuthini, ize iloba nje isimo sokukhuluma kwabantu lingasiqondi kahle. Abantu bakhulunyiswa isimo abaphila ngaphansi kwaso. Akekho umuntu othukutheleyo noma ozondileyo okhuluma amagama afana namagama okushumayela ivangeli. Umuntu olambileyo, umuntu ozondileyo, amagama akhe vele ahamba engabi mnandi kahle, esenziwa isimo ayabe kuso. So ke ngithi kancane laphana njengalokhu nje sizwe kuthiwa khona ngizokuthiwa abantu bemukela izimota, kuthiwa ngabe pholalayo leyo kumbe phola kumbe wadi yona leyo baphiwa izimota, bathengela izimota ezintsha ezinkulu. Kambe kungabe kungumcabango omuhle unaleyo ilizwe lisokola kangaka, izikolo zingelama-sanitizer, zingelawathi, izibhedlela kungekho imithi, kungenamibheda. Bakithi asazi wena sithukani kodwa ke siyaphawula. Yabonga, ukhuluma lishagwane likhulu. Ukhanyani Ncube esigabeni sakosiwoko, kodwa ngikhuluma ngilapha kulesi South Africa emzini waseJohannesburg. Yabonga, amen kuleyo ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, ngani njani lapha elikhona labalandeli bakaStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngiyalubulisa lokhulumayo uJoshua Ncube waselukani ngokuhlala seJubeki. Hayi, ngithi lami ke ngithi fahlafahla ngamancane. Siyajabula kakhulu nasi sizwa kuthiwa uhlelo lokuhlatshwa seluzangena lasemaphandleni, seluzabuya lasemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu behlatshwe, sikwazi kwanonisa ingulube. COVID iyabulala, abanye bathi injection iyabulala, konke kuyabulala, kodwa hayi abantu babayehlatshwa. Kodwa isicelo esilaso, isicelo kuhulumende, kugovernment, sizothatha sokuza kuyahlaba abesibutho ekhaya. Besicela abesibutho labo bazakuyahlaba ekhaya njengendani zakithi Bulpani. Cela abesibutho abazi ulimi lolo olakuleyo ndawo ngoba kungahamba abantu abangazi ulimi lolo olakuleyo ndawo. Sizafelwa ngogogo, sifelwe ngokhulu, bengazwanani emkhuhlaneni ababe ukhuluma ngoba kulimbuzo emuzwayo uma bengakakuhlabi. So ugogo kaso zibe lwazi lolo limi ngesilungu sizamehlula, bekhulu kuzamehlula, bephembe ukumsukela ugogo bemhlabe kanti lo mkhuhlane ugogo etshone. Sikuvuka ngale ndaba engani ngegugu rawundi sibe sifa ugogo labokhulu. Besicela abantu abayazi ulimi lwabogogo labokhulu bebe kuleyo ndawo. Njalo futhi engikuthoyo ukuthi angazi but isizwe sakithi endani leyo sizethuka sibona abebutho. Ngoba umuntu okuthiwa libutho okuthiwa lisotsha samcina ngegugu rawundi azange saphinda sabona isotsha kuleyo ndawo. Siwazela edorobheni umkhaya bethu esiwaziyo ngamaphoyisa. Isotsha kasilazi so nxa sisifuna amasotsha siyabe sesicabanga igugu rawundi. Yibo abantu esacina ngabo lawo azange saphinda sabona isotsha kuleyo ndawo. So siyabe sesifuna ngani sijikile futhi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli umsakazo Studio 7. Ya ngiyabonga kakhulu ngibingelela ngiseSJ. Ya hayi ngiyezwa bayakhuluma abantu njalo konke abakhulumayo hayi kuyezwakala. Nami ngine-complaini nje encane njalo ngizama ukuthi ngivule abantu amehlo kancane. Uyazi ukuthi singavumeli ukuphazanyiswa ngamabandla la aqalayo manje ukuphaphama ngoba manje kudala indlela sihamba. Mina nami isengihambe ngazama endaweni eziningi angilitholi ibandla liqinileyo li-spread. Laphana kufuneka ibandla liqinileyo elizakhupha umbuso wezanu ngoba umbuso wezanu vele wangena ngobukhruku. Manje angiliboni ibandla elingayikhipha izanu. Izaphi ukuba iba strong ibingakhona ukuthi ikhiphe izanu. Ngoba sengihambe amanye amabandla kukhanya kungamabandla akhuluma ngezimali, ekhuluma nje kungekho into ayenzayo, kungekho ukuphakama abakwenzayo. Kodwa enye ngiwaqamba ukuthi iwathi lawo mabandla. Noma ubatshele ukuthi guys angise benzi ngiyazama lami kodwa imali anginayo. Kuyakhanya usungumuntu ongathandekiyo usuyabuswa la kulelo bandla. Isimizi is after business, is after man. Awukho umsebenzi, awukho umzabala zozophumelela uma kwenzwa kanjalo ngoba maningi amabandla esengabonile mina nalasaqala nje ukukhuphuka. Hayi amadosi kahle kodwa ke ma ungaba lobambano kube lobumbano kube nokuzwana sometimes kungaba le mpumelelo. Kodwa ke ma besadosa kanje besabheka kakhulu nezimali ukuthi ma ungenamali wena awuselilunga lebandla. Kanti ke even kusaseyizapha kwakungadingwa mali yakho, kwakudingwa wena iqoko lakho ukuthi ma sokusiyavota uvote uvotelwe phakathi. Uzoyivotela kanjani iphathi ma izokususa ithi ngoba kunamali ikuxoshele ngaphandle? Which means it's wrong. Landela iphathi engadidimisa imali, landela iphathi ekwaziyo ukuthi iqondene, iphathi ezosusa le iphathi esembusweni ngobudlwangudlwangu. Ngiyabonga hlobo zami, uNkulunkulu akubusise.
Sanibonani bonke basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli bonke kuzindawo ngezindaweni kuzo. Zihlobo zami bengilo mbono lapha othi wona why amaphathi lawa wonke angapha emathebeleneni engahlangani wonke kube yiphathi eyi-1 konke ne-MDC kachamisa kuhlangane ngoba zona inkokheli zamaphathi lawa kezibizane zihlale phansi zibonisane ngalolu udaba lokuthi kungenziwa njani ukuze kukhitshwe izanu ezihlalweni. Kodwa kunxa kulokhu kudonselwana lomunye eqhamukele yakho iphathi lomunye aqhamukele yakho iphathi omunye ethi mina ngumthokazi omunye ethi mina ngi-MDC omunye ethi ye mina ngizaphu lomunye yathi mina ngikuthi ngikuthi ngeke siyenze lutho izampiyo. Siyacela badala ukuthi kunjani ukuthi inkokheli zamaphathi ke lihlale phansi libizane nje lihlale phansi libizane. Yebo siyakwazi ukuthi le omunye lomunye ufuna ukuyakudla imali phezulu leyo kodwa ke nxa kuyukuthi amaphathi lawa afuna ukusebenzela abantu alungisela ukuthi ayisebenzele abantu phezulu le kunjani ukuthi amaphathi wonke la ngapha emathebeleni nje kuhlalwe phansi wonke nje kuhlalwe phansi konke MDC kachamisa mthwakazi zaphu wonke nje konke opita labo konke osifanelizwe lao kuhlalwe phansi kubunjwe iphathi eyi-1 eqinileyo ezavotelwa ngabantu bonke kukhethwe izanu-PF. kodwa nxa sisesingamaqembuqembu sisathi mina ngokabani mina ngokabani, lapho nje badala bami asikhohlweni asikhohlweni, sizakukhala size sithi Nkosi, labantu abethu bekukhale beze bethi Nkosi, labazukulu bethu bekukhale beze bethi Nkosi. Ezilongi ezi abantu bengafuni ukubambana, lo munye engafuni ukuthi ukukhokhelwa ngomunye, lo munye engafuni ukukhokhelwa ngomunye, ngoba yonke abantu bafuna ukuba zinkokheli. Kodwa libenanzelele khonokho ukuthi ngikudubekisa abantu, ngikudubekisa abantu impela, ngikudubekisa abantu khonokho okwenziwayo. So zamanini ukuthi lihlale phansi inkokheli zamaphathi wonke la emathebeleleni, MPC kachamisa lamaphathi wonke omthwakazi obani bani ziyaphu wonke, hlalanini phansi njengenkokheli liphumele emntwana omunye ukuthi siyenze njani ukuze sikhipheli phansi kuphela. Okhulumayo Nkomo uFisimezini luya elutani esigabeni sesejabhiwa ungatekana mawuthatha. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imilayezo ephehla ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika, usibani ukhulu wesidolobho le-New York umnumzana Andrew Cuomo usethulele ugatsha lwezemithetho amaphepha okuphikisa amacala awetheswayo okubambabamba abesifazane bengafuni. Ugatsha lwezemithetho lwacwayisisa lolu daba lwafumana ubufakazi bokuthi mpela uKhumo engaba wakwenza lokhu, kodwa yena uyalandula esithi nxa kwenzakala wayengajonganga ukuhlukuluza abesifazana laba abalitshumi lanye abanye abasebenza e-ofisini yakhe. Sixoxele ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So uKhumo njengogovernor ngumuntu olepower kakhulu, so lana udubo olukhona ngolokuthi wa-abusa i-ofisi yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana a-accuse ngazo. Ukuthi wakwenza noma kakwenzanga, at the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini. Kodwa laye kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza, kodwa ethi yena wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor, kuba lama optics a-wrong kakhulu, ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa kuma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders, sabona even u-Donald Trump accuser even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ayikho into eyenzakala kuye, waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya nalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America, ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo, labanye aba-under bona aba-reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole-influence olesikhundla even ku-company ine-private setup, kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela o-interacta ngayo labasebenzi, especially abe-sex e-different from kweyakho, ukwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa i-power yakho njengokuba yi-senior kibo, ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo. Uma kukuthi uba le ngxoxo leyana esounda as if uzama ukuthi ulale labo or into ezifana lalezo, izinto ezikhangelela kabi kakhulu lezo ezingamelanga zenzeke in a workplace and even it's more so in a political environment. EZimbabwe sibona ukuthi kahle kahle asilamthetho eqinileyo ejezisa abantu abenza izinto ezifana lalezi njalo futhi ngesikhathi esine kulokwesaba okuningi from umuntu oyabe ehlukunyeziwe ukuthi a report umkhulu wakhe ngoba uyabe esaba ukuthi one angaxotshwa angaluza umsebenzi wakhe two kunzima ukuthi abantu ba believe ngoba esikhathini esiningi laba abantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali and therefore sometimes ukukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama favors.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesabeleni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Udaba lokubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumilane soluze lwafika kumanyano we-United Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.